isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Walamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 9 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Lokhu kuthi ukuthi izizalwane zeZimbabwe zizabe sezithenga izinto ngentengo ephezulu kusuka ethukeleni kuyemputhini kuye esinkweni kuye kufulawa.
Uhulumende namhla ukhuphule intengo yamafutha ezimota okwesibili phakathi kwensuku ezine okuthiye uzolo ekhala ngoba kuzabangela ukuqonga mahlayana kwentengo yempahla ezitolo.
Ukuswela ubaba wekhaya noma umama wekhaya ingamazi ukuthuleleke. Ubuhlungu buyahlukumeza nje lezingane zizwa zithwele nzima kakhulu umyeni wakhe. Ukunyamalala kukaDamara ayisikho kodwa okukhona eZimbabwe, baningi abantu abanyamalalayo.
Sekuyiminyaka eyisikhombisa selokhu intatheli zindaba elwela amalungelo oluntu u-Itai Dzamara wanyamalala. ELeZimbabwe selisayinelane leKenya izivumelwano zokusebenza ndawonye kwezentuthuko kunhlangothi ezitshiyeneyo zempilo ezigoqela ezomnotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende namuhla ukhuphele intengo yamafutha ezimota okwesibili phakathi kwensuku eziningi okuthiye iningi likhala ngoba kuzabangela ukuqonga mahlayana kwentengo yempahla ezitolo. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Ngolwesihlanu ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA lukhweze intengo yephethulo ledizili isuka ku-US$1.44 ilitha ngayinye isiya ku-$1.51. Uzulu uthe sakhala inyembezi zingakawomi lokoma lolu gatsha lwavuka namuhla soluyikhuphulile njalo intengo yephethulo yaya ku-$1.67. Idizili yona ikhwele yaya ku-$1.68. Ngamanye amazwi idizili ikhwele nge-$0.17 kwathi iphethulo iyakhuphuka nge-$0.16. Ugatsha lweZERA luthi luthethe lelinyathelo kulandela ukukhwela kwentengo yamafutha emhlabeni jikelele okuyinto ebangelwe yikuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia kanye lezijeziso zenotho esezetheswe iRussia ngamazwe asentshonalanga phezu kwalimpi. Intengo yegasi layo ikhwele izolo isuka ku-$2.03 iKG ngayinye isiya ku-$2.07 ngesizathu esifanayo ngoba ele-Ukraine lele-Russia adlala indima enkulu ekuthengiseleni amazwe omhlaba amafutha ezimota layo igasi. Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana efihlela Ncube uthi ukukhuphuka kwamafutha ezimota lokhu kuzabangela ukukhwela kwempadalo yezimota ezithwala uzulu lezinto eziningi ezitolo.
Lokhu kuthi ukuthi izizalwane zeZimbabwe zizabe sezithenga izinto ngentengo ephezulu kusuka ethukeleni kuyemputhini sini kuye esinkweni kuye kufulawa kuye ekugadeni izimota zokuthutha lakho konke.
Intengo yesinkwa layo ikhangelelwe ukukhuphuka ngemva kokuba ele-Ukraine lona elingumaqhuzu kundaba zokulima ingqoloyi lazise namuhla ukuthi selimise ukuyithengisela amazwe omhlaba. Ingcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ngaphandle kwempi ye-Ukraine intengo yezinto izaphehlwa njalo yikuwa kwedola leZimbabwe okuvele kukhona.
Akubalekeli ukuthi into zingakhweli, zonke izinto zizakhwela. Kungalazeli ukuthi kukathesi inyanga ebuyayo imali yaphi ngamavikazayo. Into vele bezizakhwela kungenxa yepressure yokubana uhulumende u-awadi ama-civil servant salary increment. Increment ama-civil servant naturally kwi-economy yethu ile-inflationary pressure ngoba ibanika i-spending power which goods and services must chase.
Lanxa uhulumende esithi umthelela wempi ye-Ukraine yiwo obangele ukuthi akhuphule intengo yamafutha legasi, abanye bathi uhulumende usecatsha ngomunwe ngoba evele ezehlulekela. Kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule uthi akunjalo.
Zipolitics zodwa lezo bayakwazi labo ukuthi into abayikhulumayo ayisilo qiniso, ngoba iqiniso lona yile ukuthi ukukhwela kwedizili lokho kubangelwe impi ekhona kwele Russia lako Ukraine.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uxwayise abamabhizimusi ukuthi labo bengagijimeli ukukhuphula intengo becatha ngodaba lwamafutha.
Silama bhizimisi esingathi abalama business ethics, ngabantu abagemblayo, ngabantu abaspekuletayo, kumbe kwesaba ukuluza asikwazi. Kodwa ke ubusiness person esilaye eZimbabwe kayisuye ke ubusiness person owazakalayo otholakala kumanye amazwe.
Umthelela wempi ye-Ukraine usuzwakala emhlabeni wonke jikelele ezikhwameni zabathengi, ngitsho laseMelika lapho intengo yamafutha ezimota lezinye izinto ezitshiyeneyo ezitolo esihlala ikhuphuka njalo nje. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungami Linkomo.
Sekuyiminyaka eyisikhombisa selokhu intatheli izindaba elwela amalungelo oluntu uyitayi Tamara wanyamalala. Imuli yakhe abangani lalabo asebenza labo baveza ukudana okukhulu besithi baseselethemba lokuba uzabonakala isaphila. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTamara wayekhokela inhlanganiso eyayikhuthaza ukuthi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ehle esihlalweni e-Occupy Africa Unity Square. Ekhuluma ngalolu daba isiphathamandla se-Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Felix Mafa uthe uhulumende kumele aveze lapho akhona uTamara.
Ubuhlungu ukuswela ubaba wekhaya noma umama wekhaya lingamazi ukuthi ulelephi. Kubuhlungu kuyahlukumeza nje lezingane zizwa zithwele nzima kakhulu umyeni wakhe. Ukunyamalala kukaZamara ayisikho kodwa okukhona eZimbabwe, baningi abantu abanyamalalayo.
Intatheli izindaba uNkosana Dlamini ukhuthaza uZulu ukuba ancedise imuli yakoZamara ngokuyipha usizo lwemali lenduduzo ngesikhathi bedidekile ukuba wayangathi uZamara.
Ngimo yita iZamara wayengasontatheli nje kumbe umuntu engathi sasisebenza sonke. Wayengumngane oseduze kimi ngoba sasihlangana kaningi izinsuku sixoxa sijabula kunjeyana. Wayeyimemba e-Crew Club. I-Crew Club i-club yama-journalist e-Harare. So sasihlangana kakhulu e-Crew Club. Sixoxa indaba ezijineyo ezimayelana lezombusazwe njalo njalo. Njalo kwakulijahela lihlakaniphile kakhulu ngoba lalisilolwazi olukhulu.
UMkaZamara unkosikazi Shefra Tamara uthi lokho bekhuleka ukuthi atholakale phila.
Ndinethi wamai Tamara, ndirimudzamai waita Tamara uya kapta kwa 9 March 2015. Zvinhu zvinorwadza zvikuru kuti nasono vasvitsa 7 years tisati tasiva kuti varipi uye chii chakaitika. tinobatikana zvakanyanya nguva nenguva especially ndikanyanya tarisarana tinonzwa moyo wangu kurwadza kuti chokwadi vanongwa kutokura vasiri kuziva kuti baba varipi vachadzoka here
kuinto ebuhlungu kuva sekuyiminyaka esikhombisa singazi ukuba ungaphi njalo kuyini okwenzakalayo ngingakhangela abantwana ngiyadana ukuba ubaba wabo
omunye wasebenza lodzamara umnumzana Charles Nyoni uthi uhulumende kumele ancede ekudingeni udzamara
okwakathesi sihloge sisithi usaphila simelele ukuthi abuye omunye wethu esasisebenza laye ucaptain wethu owayesikhokhela endabeni zokuvikela amalungelo kaZulu ucaptain Itai
lokhu kusekelwe ngumnumzana Daniel Molokeli ongummeli wedayi lephalamende
indaba ka-Itai Dzamara ilokho isizwisa ubuhlungu khonokho ukuthi umuntu uyakwanisa ukuthathwa phambi kwabantu libalele athunjwe anyamalale iminyaka yonke leyi achiye umkakhe nabantwana yinto ezisa ubuhlungu kakhulu siyakwazi ukuthi ni icala lakhe uDzamara kwakuyikuthi wayesithi amaZimbabwe asekhathele ngombuso kababa umgabe ngakho ke kuyakhanya kuobala ukuthi abantu abamthumbayo lapha babesebenzela iZANU-PF
uDzamara wanyamalala emzini we-27 eHarare ngemva kokuthunjwa ngamadoda amabili angaziwayo amfaka emoteni eqeda ukugetlwa ikhanda kuze kube namhla kakazange abonakale imizamo yokumdinga mnyaka yonke le isiyehlule lanxa inhlanganiso ezivela amalungelo oluntu zibakhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu we-High Court owanquma ukuba adinge ngokuphangisa kodwa uhulumende akatsho lutho ngaye imizamo yokuthola itsheli kahulumende yehlule ngoba ucingo lukamnumzana Nick Mangwana belungangeni ukuthi lo mphathintambo wezembiko unkosikazi Monica Mtswango abelidojwa ngumuntu otshele iStudio 7 ukuba ukomunye umhlangano kodwa ikhuluma ngozibandlela emhlanganweni wamazwe omhlaba okhangela ngesimo sokulondolozwa kwelungelo loluntu o-Universal Periodic Review umphathintambo wezemthetho omnumzana Ziyambi Ziyambi uthe uhulumende wakhe ukhathazekile ngokunyamalala kwaDzamara njalo wenza konke okusemandleni akhe ukudingisisa ukuba ungaphi wathi njalo uhulumende uyagcwalisa isithembiso sakhe kusinqumo somthethwandaba waphezulu e-High Court sokubikela imuli yakhe emsebenzini wokudingisisa lokhu kodwa okulandulwa ngabemuli kanye labagqwetha kaDzamara ngimele isithu 7 seHarare ngimlondolozi Ndlovu
eZimbabwe selisayinelane leKenya izivumelwano ezigoqela ezokusebenza ndawonye ukuthuthukisa umnotho wamazwe omabili ezomvikela ezokuvakatshelana ukuthengiselana kanye lokuthuthukisa impilo yabasakhulayo labesifazana ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komhlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa eNairobi umongameli Uhuru Kenyatta weKenya uthe izivumelwano lezi ziqinisa ubuhlobo belizwe lakhe leZimbabwe obusukela ilizwe lakhe lingakatholi uzibuse uthe kulabantu beZimbabwe yabomhlobo weshiyoneli abahlala eKenya ngeminyaka yabo 1960s asebalungiselwa incwadi zokuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano ofanayo ukuthi bakhulume ngodaba lwamalwecatsha akuzwekazi le-Afrika kanye lokuphathelane lomkhuhlane we-COVID-19 ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi njalo elilunga lebandla leZANU-PF esiqale ngokumbuza ukuthi kambe ziqakatheke kanganani isivumelwano lezi kanye lobudlelwano leKenya
akulantenhle njengokudlelana kuhle umakhelwane amazwe angabe eseduzane lati khonapha kuyathuthukisa lokho esikuthi ngesingisi i-trade okumele yenzakale ukuthi bona umkhonomi ube umkhonomi ophilayo so xa ubona umongameli esukuma ephuma esiya kwamanye amazwe besiyaba lobudlelwano obunjalo kuba yinto esinika ithemba ekuceleni kohambo le ukubana hayi xa sidlala labantu kusho ukuthi kona konke singabe sikwenza thina la siyakwazi ubana simanufacture izinto lapha ziswele imakethi kodwa ngenxa yokuthi kona zakulobudlelwano phandle ngale sesingazimaketha phandle sikhulise umkhonomi khonokwana futhi kukhulisa amankampani anjalo xa khula azenze ubana abantu abaningi bethole imisebenzi beqhathwe ngoba kathesi siyakwazi ubana into enkulu kakhulu lapha kwelakithi ukuthi imisebenzi milutshwane ngenxa yamakhambani amaningi avala
ezinye zezivumelwano
imbambiswano ngezokuthi bathuthukise impilo yabesifazane njalo bebona ukuthi abatsha bathola imisebenzi singathi izingatsha eziqhakatheke kakhulu yindlezi ezabatsha labesifazane
izolo bekulanga elikhulu ilanga lokunazelela njalo ukuqhakathekisa abantu besifazane omama osisi bethu abantwana bethu lokunjalo nje siyabona umhlaba lo ngabe owesifazane kakho ngabe lo mhlaba ungokunje ungakhangela umuntu wesifazana nxa endile unzima ahamba kiwo emendeni nalwana umkhangele nxa engumntwana unzima ahamba kiwo ebuntwaneni kwabana sekuthola amalungelo afanana lawalo ongumfana ukhangele noma nje lapho sibili sithi khona usethole umendo sibili uyathatha indlu ayithi nje ibe idlulana kube ngumuzi ubone sokugudumala athathe ukuzithwala umbone indoda inkalakati kangame opresident bokuraba ubabona benjana baphuma kumama so uqakathekile kakhulu umuntu wesifazana ngako ke nxa bekubambile khonokho upresident walapha kwelakithi lopresident uKenyatta weKenya yindlela enhle abahamba ngayo okumele vele ngabe uhanjwe ngayo lo ntanga laye siyakwazi ubana nguye phela othatha over nxa thina sisuka sisiya lo mhlaba laye kumele anakekelwe kuhle ubana kuhlungiswe ubana bona bathole imisebenzi babe le mpilo enhle eprogressive ezenza ukuthi ubona ubutsha babo ungabe yibutsha osobuchaphaziwe ngoba siyabona kakhulu kakhulu endaweni eziningi including khonapha eZimbabwe so le lot of abuse edakamiswa ama-drugs ngenxa yokuthi abantu abala msebenzi abala kokwenza so iingqondo zabo zii-idols zipho kuhlala nje sigcina sebesenza konke lokho okungayisikho ukuthi bedawa izinto ezidengeneng ezihleneyo kungoba akukuhle lokho esikubonayo okwenziwa ngabontanga ngenxa yezidakamisa lezi asebezithola all over.
Lo umnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi njalo elilunga lebandla leZANU-P F esixoxelayo ekobulawayo. Ulife Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Intengo yamafutha ezimota igqonge okwethusayo emazweni womhlaba ngolesibili ngemva kokuba umongameli Joe Biden welemelika ethule umlayo wokuthi ilizwe lakhe selimise ukuthenga amafutha ezimota akwele Russia. Intengo ihle yaqonga isidlula amadola amane kugaloni ngalinye okuyintengo eyagcina ukukhuphuka ngale indlela kwelemelika ngomnyaka ka-2008. Elemelekwa libikwa liyalibeka ukusekela umqondo welunga le-NATO ele-Poland ukuthi indizamthinyana zebutho ezalungiswa kwele-Russia ezama-MiG-29 fighter jets zisiwe enkambeni ese-Germany ukuze ziyencedisa ibutho lemoyeni lakwele-Ukraine ele-Air Force ukuzivikela ekuhlaseleni kwalo ngele-Russia. Amazwe omhlaba ugoqela elemelika athi ele-Russia lalingakhangelelanga ukuthi ele Ukraine lingalwisa ukuzivikela ekuhlaselweni yilo ngendlela eyikho khona okwamanje. Isiphathamandla sikahulumende welemelika sitshele ikomiti yedalela ephalamende ele-Congress ukubana ele Russia likhanya lethuswe ngamandla ele Ukraine lona elalikhangelele ukuhlasela lihle liqedelane lakho ngosuku olulodwa kumbe ezimbili.
Abadabuka eZimbabwe abanengi bekuhlelo lweZimbabwe Special Permits bathi abasoze benelise ukulungisa amaphepha okuhlala weleSouth Africa ngokusemthethweni ngenxa yokuthi sabangeni kunhlelo zonke zamavisa ahlelwe luhlangothi lukahulumende olubona ngezethekele lendaba zekhaya. Abaxoxele Studio 7 namhla bekwele South Africa bathi okufuna nguhulumende wakwele South Africa okunjengokuba lencwadi eziveza ukuba bakhaliphile emsebenzini eqakathekileyo nabalakho ngakho ke balakho ukubiselwa eZimbabwe nguhulumende kungedlula umhlaka 31 kampalakazi lonyaka. Iningi labo ngabasebenza emavinkilini, ezitolo ezithengisa impahla, emakitchen, leminye imisebenzi engenziwa ngabadabuka kwele South Africa. Abaphansi kohlelo lweZimbabwe Special Permits bedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lamashumi ayisikhombisa 272,000. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGives Dube Studio 7 uxoxe nomnumzana Bongani Mkhwananzi wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Vele mthetho wabo babengaqualify to begin with. That's why there was a special dispensation. Now you find ukuthi umuntu in terms of ama requirements akuma mainstream permits lendlela okumele ngabe uwathola ngakhona kubanye impossible. So azama ukuthola indlela zokuthi bengenelisa kanjani ukuthi benele kulo kule imigomo efunekayo. And kubanzima, kunzima kakhulu abantu bathi ngoba the formal mainstream permits bebengenelisi vele, yikho babephiwe special dispensation okokuqala.
Nxa ukhuluma khona ukuthi bebengenelisi, singathi ukhuluma ngani? Kungajula kancane.
Umuntu ake sifake umzekeliso womuntu mhlawumbe osebenza imisebenzi yasemakitchen, and iningi labo labo bantu asibo bantu oyabe eqhashwe umuntu oyedwa. Automatically lowo muntu incwadi yokubhalelwa nje ukuthi usebenza kwaSpanye isivele isistara ngoba usebenza ngaphi, uthola ukuthi usebenza abantu abane ngeviki oyiwani maybe ngama-250 wona lawo. Then wena ufuna ukubhalela incwadi yokuthi uyasebenza. Omunye uthola ukuthi wangena enkampanini, ninaye ubaba oke wangifonela emalangeni lapho uthi uyi-electrician, yena wangena enkampanini yane Thanyela umqhathi wambona ukuthi hayi umuntu lowo ngathi ngumuntu ole sipilo esitye, waqala ukuthi maye siyabe siyayenza ama-installation lapho behambe laye futhi waqala ukufundela leyo electricity, waqala ukugcina sengcono kulabanye nge-electricity lokho efunda khonapho ule 11 years lelokho esebenza lapha. Manje sokufuneka i-qualification yokuthi yini qualifier, under what qualification, akala qualification ukuthi wena why ukuqhathwe wena kungaqhathwa ngusibani bani. Kunzima ukuthi kujustify yeke legally, but nge-motivational letter usengamhlawumbe bokujustify ukuthi hayi lo muntu uzamthatha get in-house training, kodwa by formal training akalayo leyo formal training. So yizo ezinye izinto abantu abahlangana lazo zone ezikuthola ukuthi eyi kudala ngisebenza lapha kodwa angiqualify in terms of the mainstream requirements. So ama requirements yiwo ayenza abantu ba delay, hayi ukuthi bona abantu bafuna ukudelay.
Ye ngosikangele vele ufunakalani ukuthi umuntu nxa se apply kutsha khonapho kumele kube umuntu onjani angene kwi-visa ngkhona?
Amavisa khona ahlukahlukene, kule general work permit, kule critical skills visa, I mean ngobiza ngamavisa, kule general work visa, kule critical skills visa, mhlawumbe abanye sebengacabanga ukungena kubo-spousal visa, abanye bacabange ukungena kuma-business visa. So ake ngiqale ngifake umzekeliso womuntu odrayiva i-Uber. Umuntu odrayiva i-Uber akaqhashwanga kodwa uyasebenza ule business. Kodwa i-business lelo kunzima ukuthi umquantify ukuthi aye ku-business visa kumbaye ku-general work visa. Engaya ku-general work visa kuzofuneka abhalelwe ngumqhathi incwadi yokuthi uqhathiwe. Umqhathi kala yena ngokwemfanelo ngoba i-Uber kahle kahle somqhathi i-partner. Then engafuna ukungena ku-business visa kuyaqala vele ukuthi hayi ndoda sicela i-5 million yokubona ukuthi wena vele uzoinvesta lapha e-South Africa, ubuye njani imali yakho le ubuye la. Hayi vele mina angangenanga lapha ekhaya ngibuyele ibhizinisi, ibhizinisi ngilifome sengikhona lapha. Baningi abantu abanjalo, abanye abafoma uthole ukuthi umuntu vele ube ngiplumber, waziqalela ukuplumber usele business, even i-registered ku-CIPC, but in terms of business permit requirements akuvumi. Kodwa yena usele runner le business, usele sikhathi elirunner and uyenelisa ukuqhasha, mhlawumbe kaqhashanga abantu permanent kodwa uyabanika amatoho, uthole ukuthi uyadobha ababili abathathu kokuyi-piece job anafo. Uyaqhubeka ngempilo katshontshi lo muntu and is self-sustainable and is living a very decent life. Kodwa in terms of the legal requirements akenelisi. Omunye ufuna ukungena ku-spousal, yena ubezihlalela lentombi nje kathathanga mhlawumbe even customarily or in any way. Kodwa
manje ukuthi angene kusponsorship kumele phela ngabe waqala wangena mhlambe nge permit ethize wangena ku process yokuthatha umuntu oyisizalwanisa la kuhlwahlwe ne critical skills visa nginaye umnumzana mpela ongumhlonipheki mpela engimaziyo mina ofune ukuyilungisa i-critical skills kodwa mase siya kuma bodies ukuthi kulungiswe like kuyabe kufuneka ukuthi ube registered with a professional board siyafika laphana i-process yakho nayinto engathatha almost a year.
Lo umnumzana Bongani Mkhwananzi wokunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa lo Gifts Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Wezemidlalo lidonsa nzima iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders kulezi nsuku njengoba labasakhulayo abeBosso 90 labo bethwele amagabha avuzayo esigabeni seSouthern Region Division 1 Soccer League. Kubika intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu leBosso 90 lihlezi endaweni yesine nxa usuke emsileni wengalane yemiklomelo kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League ngemva kokudlala imidlalo eyithoba minimbili. Umsekeli kamqeqeshi weqembu leBosso 90 usiza abantu Khoza uthi lesi simo sesibala
sikhathazeke kakhulu ngokunqotshwa mihla ngemihla. Ekuqaleni besithi kungcono ngoba besisiba nguthikilobhanga sithola umklomelo owodwa, kodwa khathesi sesilahlekelwe yimiklomelo yonke yomithathu. Yebo, kambe thina owethu umsebenzi ngokukhulisa abafana, kodwa nempumela layo iqakathekile. Yikho kuzamele sithole indlela yokuba sibakhulise abafana, kodwa ngasikhathi sinye sithole impumela enhle.
Phezu kwengalani yesigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League kuhlezi iqembu leWange lona elemiklomelo engamashumi amabili, njalo elitshiya ele-Arginel elihlezi endaweni yesibili ngemiklomelo emine. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leWange uBongani Mafuthi yena umango usemude kumkhankaso wokudinga iqembu elizathola ilungelo lokuyadlala kusigaba sePremier Soccer League ngomnyaka ozayo.
Eqinisweni akukakhanyi ngoba sonke emathimini lapha sisazama ukuthi sikhulise i-fitness yama-players wonke. Ama-team sengathi se-fit kathesi, sokunzima. Wonke umuntu oku-Division 1 ithuba lokuthi aphumelele ekugcineni lokho livulekile. Ngeke sathi ukuthi ubani senjani. So thina njengeWange sokumele ukuthi sizilungiselele. Kuvikile ebulayo sidlala le Ratanange, i-team ekhotshwa ngamadoda alolwazi lokudlala lokukhotha. Ngiyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi siyethola impumela esikukhalelayo ukuthi bangasidli eziningi, thina sithole okungama-points okuthatha.
Kumidlalo yeviki lethu nomunye eza kuba khona ngempela viki yezayo, iqembu leWange lizavakatshela eliRatanange lona elihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo. Lo mdlalo uzakuba enkundleni eluveve p arena ngehola lethumi lambili yemini. Ikanti emini kuzakuba lo mdlalo phakathi kweqembu leBosso 90 kanye lele Indonsakusa enkundleni efanayo. Umqeqeshi weqembu leIndonsakusa uXolani Gundlande uthi bakhangelele ukwala belokhu bedobha imiklomelo ngokuqhubeka kwemidlalo.
Sikhangele umdlalo ngamunye ngamunye, njalo senze okusemandleni ethu ukuba sithole impumela enhle. Khathesi sesikhangele umdlalo wethu leBosso 90, njalo lakho sikhangele impumela enhle.
Eminye imidlalo ehlelwe ukuba idlalwe ngempela viki ezayo imi kanje. Ngomgqibelo, iqembu leArnel Movers lizadlala leZPC Wange enkundleni eluveve ngehola lethumi lambili, kuthi ngehola lesithathu emini iqembu leSiwu lizadlala leTalent Vision. Iqembu leMose Rovers lizadlala leMakhandeni Pirates enkundleni eChinotimba eVictoria Falls, kuthi iqembu leCars Mine lizemukela eleQuality Foods ngaseTech Mine. Kanti iqembu leMainline lizadlala leIndlovu yanyathela ngasePlumtree. Ngesonto, iqembu leZimbabwe Saints lizadibana leleAjax Hotspur ngaseLuveve p arena ngehola lethumi lambili, kuthi ngehola lesithathu emini iqembu leMountain Climbers lizadlala leleBinga Pirates enkundleni efanayo. Ngimelistudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga. Yeah.
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.